abasilala ahlangane endaweni elingahlelelwanga lokho badanise iningi labantu abakade bebuthene eLight City Hall bemelele ukukhethwa kukameya nomsekeli wakhe. Umabhalane omkhulu wekhansil yakoBulawayo uTownclerk Christopher Dube utshele izakhamizi ukuba umhlangano usudluliselwe phambili ngoba kunomthetho ikhansil engawulandelanga okubalisa ukwenzela umhlangano eLight City Hall. Ukhansila kaWard 17 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uchasisa ngokumiswa kwalumhlangano.
Ngesikhululekile moyo ukhansila kaWard 17 egoqela iPhumulani of St Peter's Methodist Robert Nyoka Green Gables. Hayi, namhlanje umhlangano usukhansiliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basikele ukuthi kulombiko wokuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini. Akulanto esingayenza ngoba the decision is made ukuthi sebekhanseliwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yamalungelo oluntu we-ibhethi likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akulankinga amakhansila awahloniphe izimiso zebandla nedolobho.
Hayi, vele yindlela iZimbabwe esebenza ngayo anti uma bengala ngqondo, so asila problem ke. Sizamelela ilanga okhansila sebekwazi ukulalela ibandla labo ledorobho. Kuyithuwa kuyinto vele okungahluphiyo, idorobho leli ngelethu. Laba abantu vele bebengekho bazodinga umsebenzi sebeqhathiwe mhlazana kuthiwa kwankwane sebekwazi ukusilalela nje abahlali bakoBulawayo. Hayi, kuza kuqhubeka kodwa kathesi, hayi kuza ke kume mbijana. Sizamelela ilanga sokurayi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alick Gumede ukhala ngokuthi bakwenziwe into yakibo.
Ngicela ukukhuluma election abuye. Siyabesimane sibe. Ne? Kine kubona lapha isayadi. Baletha umsebenzi la bakwakuyelekile.
Umnumzana Ambrose Mindi umabhalane wenhlanganiso yezakhamizi eBupra usole isenzo salamhlanje.
Izakhamizi zakoBulawayo zidane kakhulu ngokwenzakeleyo lamhlanje ngoba besesikhayela ukuthi lamhlanje indaba kameya lomsekeli wakhe iyalungisa iyaphela, but kathesi sesikasikela ukuthi akusenzakale ndlela esigaza sivunike. Sibona ungathi ibehavior ende ilokutshengisa ukudelela uBulawayo nezakhamizi zakoBulawayo ngoba singathukela sinje, sibona ungathi kathesi uBulawayo kulo muntu ongasimbulisele emva ngoba lesiu ngabakhethiwe kusekuqala ukusetshenzwa intengo sezidiliva kodwa ngakulokudileya siyayo kuvizelwa sokukhona ukuthanga mla
ithi kwenziweni
nethina sikudimanda ukuthi sisifo ukuthi ngakuyikuthi kuyekulungeta umyalo edebilunde abantu abathethwayo akula ababona ngathi uyakhwalifaya abatho nalima umaikhaaa ngawutakhwalifaya abakaze masinya khona umeya wethu wedorobho lomsekeli wakhe ukuthi sihangeleke.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Preziya Ngulube laye usole okwenzakale namhlanje.
Emkhosi kubona kusenzakala lapha kusenzela ukwethuleka okukhona, njalo siyakubona ukuthi lomeya ozakhethwa abantu bengekho akusenguye meya wabantu, njalo mina ngithi ama-residents akoBulawayo yiwo azathatha amanyathelo, ama-repairs akoBulawayo yiwo sokumele athatha amanyathelo somlapha sisuka lapha.
Kube nokudana okuthile namhlanje ngemva kokwehluleka ukugcoba umeya lomsekeli wakoBulawayo. Abantu bakoBulawayo bake batshengisela ngemva kokutshelwa ukuba umhlangano wokukhetha nokugcoba umeya lomsekeli wakhe usudluliselwe phambili. uBulawayo usola ukuziphatha kwamakhansila athile kanye nokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.